eNdebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa we speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accidents la enzakala emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu semoda ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ngokuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emoda kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamane omhlaba ezekukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Statutory Instrument 129 womnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lumthetho we-SI 129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, uMnumzana Kazembe Kazembe, ulandisa ngosekuthe kwenziwa nguhulumende ukusebenzisa lumthetho we-SI 129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limtshina, kube le mitshina njalo ebonisa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa benhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi ePassenger Association of Zimbabwe, PAS, bathi ukuphuza kukahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe-SI 129 osule minyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele uqonga kwenani labalahlekelwa yimpilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye-PAS emhlukulweni weMandebeleni, uMnumzana Norbert Mafu, ulandisa kabanzi ngalokhu.
Akula sizathu sokubana amabhasi engafakwa ama reducers lawa we speed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accidents la enzakala emgaqweni. Singaqathanisa lokubana ma sikhangela kulizwe laseRwanda, uzafumana ukubana bayafaka ama speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi amayisithupha ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edale lephalamende balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe, ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
UMnumzana Evans Shaba, isakhamuzi sakoBulawayo, yena ukhala ngabatshayeli bezimota ezithwala uzulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Sicela abatshayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lumthetho. obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le, uMnumzana Tineyi Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lo mtshina ozayenza ukuthi imota ayidluli ispeed limit.
Umkhwewa uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edale lephalamende ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iparlamenti ibize uminister we-transport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lobudlelwano between iministry of transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe Traffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubo esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokuchayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI-129. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Ezindalwane sedolobha lakoBulawayo esebenzela elizweni laseSouth Africa unobuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufikile lwaze lwedlula engalubonanga ngoba itshoni emzileni wokuthenga amafutha emota.
Akunzima lo nyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akulalutho, akulanto ezimashopu. Mina nginje khonapha izolo ngiqedi ilanga lonke nilayine lifuel. Ngalayina kwaze kwabantambama lokuthi ngithole dololo. Hayi, into enjangaze ngiyibone kubi.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Cabanga ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kuthi akwehlukene hei hayi nto izinto ziyabheka hayi izinto zakhona phina zisatholakala njengakudala lapha nithi sasikwazi ukuthi hayi uma-24 saba umzuzwanwelanga enkomponi yami so hayi into zakhona vele azisafanani vele. So kuthule kuthezwi amaradio asakhalakhala khathesi.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa nguJane Mthupha esokuba kungani engazange ikhwabithe ikhisimusi yalonyaka.
Ikhisimusi ibibhowa shemu. Ibibhowa loba sikwedise sibili sikwaze kwatshaya u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shemu. Ukudla yonke into nje esingelakho. Imali asilayo, ukudla kukhona kodwa kuyadura.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange yenelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi, mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Bekulilanga nje lifana lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangkhona azithengeke ezitolo ziyadura. So vele hayi ikhisimusi asiyibonanga vele sitshone esililele kuphela.
Ukholenari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lwekhisimusi kodwa usuke wasephazamiswa ukungezwa kuhle.
Angiyakholisani ngibulawa yisisa. Okunye kwade kukhona ngizame ukuncengisa ususeka ngoJanuwari up to November lokhu ngigcina mhlenabijana.
UNothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu lekhisimusi isikhathi esokuba bezophumula besekhaya. Kodwa lonyaka yena akakakutholi ukuphumula ngoba elokishini lemagwegwe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura. Ama-vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi. Sesilethelwa amajojo, sigijima namabhakede, sisedrobheni sibhadala amarendi. Hayi, akukho right lokhu.
umasipala wedolobha lakobulawayo yovuselile uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi yamazinga amanzi asendaweni yemagwegwe reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yimbangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthi akazelela usuku lwekhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga lekhisimusi ngenxa yokoma, ngenxa yokungami kuhle komnotho welizwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uzulu uvame ukujabulela ilanga lekhisimusi ngokubulala izifuyo, atshaya amaradiyo kuthi ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga lekhisimusi bekuthule kuthe cwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke uthi ukuthi lilanga lekhisimusi. Umnumzana Dennis Moy oyenyandeni uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lidlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto njengabantu bemaphandleni, abantu abaningi asisebenzi. Badlala likhisimusi kodwa sayidlala nzima, sabhokodla ukuthi kulelanga nje likhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamusi enyandeni uNkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zekhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphethe. Hhayi, sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe. Ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu, asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lonyaka ikhisimusi bayidingeka kubomakhelwane.
Hhayi, ikhisimusi yalonyaka siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo sihambe siye phongudla sindawonye. Zithi uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba silendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungasibantwana abasebenza kwele South Africa belizadlula njengawonke amalanga ikhefu lekhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sedlule, so okusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona legoli ababuyileyo, yibo nje ababuye lokuyigrosari.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole izipho ezijeneyo abaziphiwe nguNkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadube olesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathole izipho namhlanje ba 56 to 60 masihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zekhisimusi, especially intandana sifela abantu ozozinakekela. Nami ngithi ndlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudale ukuthi abantu abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu behluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona. Ngenxa yefuel akusekho ukuhamba, abantu sebefakile. Ngakhangela mina bemvile lami lohambo lwami kodwa lukhansilile ngenxa yokuthi sengizwela amafutha. Abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi, abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezimoto ezithwala uzulu bakhweze imbadalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngomvulo, okudale ukuthi iningi ebelilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni ngingu-Albert Ncube.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagumbi amane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi isiqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi sefilabhusi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaxoxela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma wachasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwa Avoca Culture Center eSilabhusi ithi vele Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzoba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lakuqala. Ihlandla lakuqala kuzawuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo. Kusiba nezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezindunini, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanto esifuna ukuthi sikwenze njalo sicele izibusiso. Izathi lelo hlandla selivule legodlwayo development indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabe into izikhulume futhi zikhulume ngokuthi state of education bogodlwayo, sizaba le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ezwezempila kahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama livelihoods kathi kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwinto okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli godla development indaba, sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhuthi uzwayo ibhola, kudlale elokuqade labomama, kube lo mjako wamabhayisikile i-bike race. Lokhu kuzayo kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodla bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league godla soccer league net soccer league kule insiza soccer development league, so indifa uJSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abasha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasokuqedela lohlandla sesingena lapho kunikwa khona ama awards, kuzoba lama awards anikwayo abenze kuhle, kanti vele godla soccer league iqoqile kulama awards abo kuma sponsors balethile ama sponsors ama awards i-TBM, omaranda, amajanki, mavuna, babe khona njengama-sponsors, benazelelwa, benazelela futhi ukuphumelela kwezo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla, kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodla abayenze kuhle ezintweni ezitshiyeneyo, kumidlalo etshiyeneyo, kumahlandla atshiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphetha, eminyakeni edluleyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodla abayenza kuhle. Lihlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine, kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye kuxoxiswana, abantu bedobha inyama kudliwa, ngumcimbi phela kagodlwayo. Lihlandla lesine lelo. Hlandla lokucina lwesihlanu kuzawe kulihlandla lokuthi kudlala imidlalo, sorry, kusenziwa imusic, kuzawe imusic gala, igodla music gala, igodla music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist oJazz Maravina, oMadlela, uSikobokobo, oBhamuzi, oDivi, bonke abahlabeleli oqatanzipho, bonke bakenze abahlabeleli abaledumo emathebeleleni elizweni bazabe hlabela ubusuku bonke. Lapho futhi kuzaba le toilet, kuqale kuxoxiswane abantu babe baningi balikele injongo yomcimbi. Lilanga leli lelise kakhulu.
Kuqalisa isikhathi bani kuphela isikhathi bani?
Sikhangelele ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kuthuthi kuzaze kuse ngoba ihlandla lokucenela music, music gala izaba lihlandla lizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. Ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezabutho kunja kusasa. Asishanga nento engisikhukukazi sigola abantu abaso. Sizabe silazo izinduna zethu kukhokheli bethu. Sethi gwaqa eyavoka. Kanti abanye lilandelele kuFacebook, kubo-Twitter, sizazama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo. Sikhangele ibizo elithi Nkululeko Juma. Sikhona phana sikoqile umcimbi kagodlwayo asambenini sikhangele khona phana sawesili yazisa isili updater ngoba onke ama-proceedings azisenzakala.
Lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela kogodlwayo omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqinti. Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi seKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe-Islamic State bathi yibo abalelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano be-Libya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga leKhisimusi. Udlakela olunje soluyimvama kwele-Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakala edolobheni leSicily kwele-Italy kuthiye abantu abangamashumi amathathu belimele lanxa engekho ofileyo kuleyo ngozi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu leKhisimusi belingamnandi njengenjayelo ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlala eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona lapha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi zibone uKhisimusi zingayidlala emuli. Mangifika lapha ekhaya ama-challenges engabe ngihlangane lawo ngama-challenges okuthi imoto yami besithwala mzima ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba ye-fuel. I-fuel iyahlupha ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama zinto zikhwelile, bafuna ama-bond, bafuna ama-USD lama rand manje kunzima ukutholakala lapha. Iyathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference yangkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
Umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kwele Britane yena wahlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokhu ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway. Njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle. Angithumba nalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle. Le mgwaqo ngikangabona emgwaqo from eGwanda usiya leKhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelanilo mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Kumbi. Bayithi zospenda Xmas time le family yami. Manje lapha kunzima la. Tuza khona zajura ukuthula nje la drink.
Kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi. Ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula nto enhle yonke into iyalayinela. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele isitudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Lo ka Jayce Maravini ehamba lomkhosi lo Dumi Ngongola besithi ikhisimusi kudlalade labo elithi Ntunjambila silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.